Usikhala usenamalanga angamakhulu amahlanu 500 esejele. Ngaleso sikhathi uphakele izicelo ezimbalwa ezedlula ithumi zokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso se-bail ukuze athoniswe evela emzini wakhe, kodwa wanelwa zonke lezo zicelo. Edabeni obelithonisiswa namhlanje, amagqwetha akhe abefuna ukuba umthethwandaba ululahle njengoba kungela bufakazi obucacayo. Esipha isinqumo sakhe kudaba lolu, uMantshi uTafadzwa Mitsi uthe bukhona ubufakazi bokuba uSikhala wathokozela uDlakela ekubulaweni kukaMuyi uNkosazana Mo Blessing Ali okwenza kwatshaywa abasekeli bezanu-PF. Ekhuluma ngokwenzakale edale namhlanje, igqwetha likaSikhala uMnumzana Harrison Nkomo uthe kusobala ukuba uSikhala kalacala.
Being that the evidence that was led by the state to the stage of closure of his case did not in any way establish a prima facie case. What is a prima facie case? The prima facie case is a case whereupon the court considering it is evidence that is it is capable of convicting. But the magistrate disagreed with the defense and dismissed the application, and the matter was rolled over to the 20th of November for the continuation of the defense case.
Esikuchoyo yikuba ubufakazi obabekwa ngabathuthisi buyacaca ukuba abukho egcekeni. UMantshi ukwalile lokhu wala udaba lolu walusa mhla ka 24 Lwezi lapho azathoniswa khona.
UNkomo uqhubeke esithi kuyadanisa ukuba omunye olecala elifana leliyaSikhala usithole uthonisiswa esuka emzini wakhe, kodwa uSikhala usenesikhathi enciswa imvumo yokubhadala isibambiso se-bail. Omunye wabakade besemthethwandaba ukuzolalela uNkosikazi Ellen Shiriyelenga olilunga le-CCC emele abesifazane ephalamende uveze ubuhlungu ababuzwayo njengebandla.
Sibona ukuthi abantu bethu balokhu behlukuluzwa kakhulu. Khathesi nxa sikhangela indaba kababa uSikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kugumgceke ukuthi ubaba lowo kalacala, and sikhangela njalo kulabantu bethu abalokhu behlukuluzwa ngamalanga adlulileyo. Lapha sibone omunye wayengummeli wethu ephalamende ubaba Honorable Chidakwa utshawe kakhulu ngabantu bezanu-PF njalo ngama-security state agents. So njengebandla sikukhangela, but esikuthoyo ukuthi hayi ongapheliyo kuyahlula.
USikhala uzaphindela emthethwandaba mhla ka 20 Lwezi ukuze luqhubekele phambili udaba lwakhe. Incithi zombusazwe zesithi lokhu kuveza sobala ukungahlonishwa kwamalungelo oluntu kuleli. Uhulumende uya kulandula lokhu esithi uSikhala kumele amelane namacala akhe nxa emsula akhululwe yimthethwandaba. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.